abantu badanile ezimizini lapha izinto ezimulini ngenxa yokuthi abaningi sebelahlekelwe ngumsebenzi ngendlela sesusa ithemba ukuthi ngabe kambe kusekhona lokhuyana okuthiwa i-job security kulona lizwe ngoba abaxotshiwe labangaxotshwanga konke nje bangabantu abangahlalisekanga. Sikhuluma senze nje. Kukhuluma senze nje ntungameli ekuseni namhlanje nje besihlangene labanye abaxotshiweyo abaxotshwe kufactory eyenza i-furniture eyokuthiwa i-TN okwakuthiwa i-modern furnitures. Betshengisa ukuthi ngabantu abahlulukelweyo abangaphathekanga ngoba bathe bemiswa limsebenzi bayimiswe bengekhaya bathunyelwa izincwadi bengekhaya ukuthi lingabuyi. Kwafonelwa u-HR ukuthi kabuye azokhupha ku-intanethi kwi-email izincwadi abadelivelele abantu ayebanika kungi-Saturday ekuseni. Kwathiwa kumele kujabe leven esegedile ukwenza lokho. Lamanje wenze njalo umuntu wenkosi wabanika-ke izincwadi kwasekuthiwa lawe ukusithathe yakho eqondane lawe exotsha wena. Uyabona ukuthi into yakhona inzima ukuthi gwaze abanye uphinde uzigwaze ekupheleni kwakho konke. Okuyikuthi yindaba ebuhlungu kakhulu ngoba abantu laba babebeleminyaka emibili bevele bengaholi. Nanku-ke namhlanje sebexotshwa besezindlini sebehlele kuthiwa betshelwa ukuthi lingabuyi emsebenzini.
Okwenziweni pho baba Mcitho, lulungisiswe njani lolu daba? Abantu bakhangelele kini njengenhlanganiso emele izisebenzi?
Kuqakathekileyo engakutsho ntungameli ukuthi enye indoda okuthiwa Martin Luther King wathi ababotshiweyo yibo abenelisa ukuzikhulula ngoba okubophileyo kuhamba ngakukhulula angeke akukhulule ngoba lokho abe kubophele khona kuye kuyabe kumthokozisa. Kutho ukuthi izisebenzi okufanele ukuthi zikwenze ukuthi zibambane zilisane lalo umkhuba omubi osuthe wehlela phakathi kwesizwe zifake kakhulu i-pressure uhulumende aguqule imithetho afake imithetho ezakwenza ukuthi izisebenzi zivikeleke.